VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Amukelanye injabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhilisimusi lezihlobo ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus eSouth Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso olwezimsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo-form 6. Okuqale namhlanje abikwa esekubanga eliphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ele World AIDS Day mhlaka 1 kumpalakazi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane ekhaya ngemva kokuvinjwa kwendizamtshina ukuthwala izihambi ezivela ngezansi ye-Afrika ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBhilithani, iMelika namanye awe-Europe. Lokhu okusolwa ngabaningi kwenzakala ngemva kokufunyanwa komkhakha omutsha we-coronavirus owe-micron kwele-South Africa. U-Ezra Chisasanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Yatsho ingoma yathi sekuphinde kwaba njalo lonyaka. Ngomnyaka opheleleyo ngasikhathi sinye, iningi labantu abahlala kweleBhilithani lehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho eyafakwa nguhulumende wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo. Balungiselele njalo lonyaka. Nanku omunye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele-South Africa. Amaphupho onke asephelele phansi ngoba uhulumende weBhilithani sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe ne-South Africa. Unkosikazi Sisa Ose ohlala edorobheni le-London uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengele amatikiti endizamtshina vele sesilungiselele nje uhamba. Tikitiki nampo besivalela phandle. Ngibuhlungu kakhulu ngoba indaba yokuthi baphonga ukuthi basivalele nje basifake ku-red zone just like that kuze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obegalela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi unkosazana Christine Ncube kwedorobheni le-Dublin kwele-Republic of Ireland.
Uyazi ngimadanelo mavi bengithembele ukuthi ngizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba. Pho indiza sezivaliwe asakwanisi futhi ukuhamba. Sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithole ama-refunds ethu kuma-airlines ngoba indaba le COVID sisithwalise nzima bese sithembile ukuthi siyabe silemuli zethu ekhaya, kodwa-ke hhayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu Mabaso wedorobheni le-Leicester uthi uMadolo Manzi ubelungiselele imuli yakhe ukuyakwenza umcimbi ekhaya, bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lesi hlobo. Bemela bakatheke namhlanje ntambama.
Sesithola ama-email ekuseni ukuthi amatikiti ethu secanceliwe no-refund, asithola ngama-refund. Kubuhlungu kakhulu lokhu ngoba bengithenga amatikiti ami lemuli yami singu-5, imali yonke idliwe ngama-agency. Besicabanga ukuthi sizoba labazali lemuli zethu ekhaya khona ngale sikholise. Asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithetha ama-holiday. Sizitshela ukuthi siyaba sisekhamaya sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khonapha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeneki ngoba indizamthina babuya ngazo sezimisiwe. Unkosikazi Belinda Nkomo ukubulawayo kwamanje ubezobika unina owabhubhayo ngeviki epheleleyo ukhala ezimathonsi.
Ngibuye ngisuka e-UK lomna wami uSihle mhlaka 20 November, sizobe kumama osishiyileyo. Bekumele sibuyele mhlaka 30 November kodwa we received emails ukuthi ama-flight which has been cancelled by Emirates. Ngitshiye abantu abami abathathu, omncane ule-9 months, waloyise Birmingham. engiphelele inhliziyo yami ibuhlungu futhi
unkosazana waPrecious Dube weBelfast eNorthern Ireland unomlezo kumza wakhe oyemhlangabeza kule South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi
Dumile ngikade ngolwesibili so bamfakele umlayezo lapha bathi amaframe athina avaliwe akusahanjwa akuhambeki so into ekhona lapha yokuthi ngiyikwazise mzala ukuthi kwehlule la zisiye ukuthi ngihambe ekhaya besengibophile impela izikhwama labantwana sengilungisile sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalo nyaka kwehlule ngabe ngikhona lapha
baningi kakhulu abantu abathenge amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya unkosazana sikoluhle mzila nkatha uthi ukujova kwakhe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 akumncedanga
kade sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya kubuhlungu kakhulu ngoba xa ungumuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi ahambe abavale sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathile ivaccine yangkhona akusebenzela kusincedi ngalutho besiyithathelani xa ungasincedi
umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukhuthaza amazwe yasentshonalanga okuhlanganisela iBrithani i-EU ile Melika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza lezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron amakhampani awendizamthina afana labo-Emirates Airlines le-Qatar Airways bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti ngibelestudio 7 igama lakueza Jesus Banda
kunjalo nje omunye wabadabuka ezimbabwe osehlala kwele melika umnumzana Dan Moyo owethekele kwele South Africa okwamanje uthi usahlolisisa indlela yokubuyela emelika kulandela isinqumo esithethwe ngohulumende walelo lizwe othi usevimba izindizamtshina ezivela kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana lamanye amazwe. Umoyo uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Isituation ekhona ngapha ngale new variant abayibiza iOmicron abathi ivele ngapha iqale eBotswana isingaphe South Africa. Esikhoza ukuthi babhane ama-flight aphumayo lapha ukuya e-Europe lase-America. So nginje lami nginje lapha ngi-stuck okwamanje but amalanga ami okuthavele bengakafiki. So sengi-check out every day ukuthi ngi-checkele airline ukuthi bathini siya-flyer noma si-fly. So okwamanje kule confusion enkulu kakhulu ngoba I think abantu abaningi abakwazi whether bazovunyelwa ukuthi baphume siyazi ukuthi bekuthiwe ama-US citizen kumele avunyelwe ukuphuma kodwa into izoba yinkinga ukuthi ama-flight sokumele ba-rearrange ngoba makuyi ukuthi i-flight binabantu abaningi abalapha emzansi abafuna ukuphuma then abasakhona ukuphuma so kusho ukuthi ma i-flight izovisela abantu abalutshwane so sekumele ukuthi ba-rearrange
bathini moyo ngetikiti lakho kambe uzagada kumba usozugade indizamtshini
okwamanje i-flight yami ayingakhanselwa but ngathi ngibona amanye ama-flight akhanselwa so ngilindile lami ukuthi ngizwe ukuthi i-confusion le yaleli gciwane leli i-Omicron le abakhuluma ngayo ukuthi i-disruption yakhona izoba nkulu kanganani abantu abaningi izolo bebegcwele izolo lakuthange bebegcwele bescrambler e-OR Tambo Airport bezama ukuthi babone ukuthi bangathola iflight ezophuma masinya ukwenzela ukuthi bangavalelwa la kodwa sizwile upresident umongameli uCyril Ramaphosa e-addressa isizwe izolo esithi no asoza increase i-lockdown or anything efana naleyo ukukhuthaza nje abantu ukuthi babe more vigilant bagqoke ama mask ba sanitize ba make sure ukuthi ababi kuma large crowds
lo umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa lanxa sokufunyene abantu abathile abalegcikwane omutsha we-coronavirus kwele South Africa lakwele Botswana eZimbabwe kubikwa lingakatholakali ugatsha lwezempilakahle luthi sebeyizigidi phose ezine 3.8 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi phose ezintathu 2.8 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le second dose. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lwezemsek luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo-form 6 khona okuqalela mhla elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimsek bathi imihloliso lonyaka iqale ngesikhathi seminyaka yonke besithi abantwana balungele ukubonakalisa ukukhalipha kwabo loba nje beqede isikhathi eside bengafundi. Isikhulumeli sezimsek unkosikazi Nikki Dlamini uthi uhlangothi lwakhe lwenze wonke amalungiselelo wokuthi imihloliso iqale namhlanje.
Imbaliso yegrade 7 2021 yezimsek iqalise namhla ngomvulo 29 November. Abantwana ababhali English paper 1 namhla yilo paper elokuqala beze bayabhala baqeda nge-Friday 10 December. Izimsek njengezimsek thina silungiselele ukuthi abantwana babhale, sikhangelele ukuthi khona abe ole elevo bazaqalisa ukubhala mhla ka 1 December.
Loba nje inhlanganiso ezimela ababalisi zithi umsebenzi uzabhekana nenkinga. Unkosikazi Dlamini uthi akula ukuzaphazamisa abantwana.
Izikolo zonke ezazimele zibhalise, sikwazi ukuthi babhalisile abantwana and sikhangelele ukuthi i-exam session le izabe ilokuthula, abantwana bakwanise ukubhala baze bayaqeda.
Abenhlanganiso ezifana le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS sebeveze ukuba amalunga abo kawasoze aphatheke kuhlelo lokuncedisa ukuba abantwana balobe imihloliso ukuba ama-invigilators. I-ATUS ithi ngakula sivumelwano esibhalwe phansi lohulumende esekuba bazabhatalwa njani imali abazifunayo ukwenza umsebenzi. Unobhala we-ATUS uMnumzana Robson Chere uchasise ngalokhu.
The mainstream subjects started on today, but as ATUS we've actually remained clear on our position that we are not going to be taking part in the invigilation of the examination processes up until our teachers are given allowances by ZIMSEC.
Sibone ukuthi imihloliso yabantwana iqalile. Njenge-ATUS sizimisele ukuba asisoze sincedise ekulobeni imihloliso ababalisi sibeze bebhadale imali zabo.
Lokhu kuchazwe ngumnumzana Jakamafira Joe owe Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ.
Fundamentally, 55% of invigilators did not turn up for invigilation today. There are twofold reasons given by teachers. A considerable number of teachers claim that they wanted to give a chance to the ongoing negotiation between the Minister of Primary and Secondary Education and the United Front of Teachers right now.
Ingxenye ekhulu yababalisi kayizanga ukuzencedisa ukubhalisa abantwana. Ababalisi bathe bafuna ukuzwa ukuba uhulumende utheni. Bathe nxa kungela kuzwana lomqhathi abaningi bazakwekela ukuzencedisa ukulobisa imihloliso.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thawungana Ndoro ufunge wabheja ngeziki edlulileyo esithi nxa ababalisi bengekela ukuncedisa ukulobisa imihloliso uhulumende uzasebenzisa labo abangelandaba lokubhadalwa. UNdoro uphinde wathi bakhona ababalisi abaningi abangisiwo malunga enhlanganiso ezithi amalunga azo akasoze aphatheke emsebenzini wokuqondisa imihloliso abazimisele ukunceda uhulumende. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wasebenzisa abantu abasebenza ezikolo ukuncedisa kanye lezakhamizi ngemva kokuba abanye ababalisi beyalile ukuncedisa.
Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
ELeSouth Africa liveze ukudana okukhulu nosokusenziwa ngamanye amazwe asezwekazi le-Afrika ukumanyana lamazwe aphetheya ekuthatheni isinqumo sokuvimba ukungena emazweni abo kwabavela emazweni awezansi eAfrika ngenxa yokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron. Umhlangano wabaphathi ntambo bamazwe awezwekazi leAfrika leleChina oweForum on China-Africa Cooperation uqale namhlanje esigodlweni seleSenegal iDakar. Lo mhlangano uvulwe kusemthethweni ngumongameli Xi Jinping weleChina ngombiko wakhe womfanekiso wevidiyo awethule ngendlela yenkundleni yebulenjini. Izizalwane zakweleFrance ziqalisile ukugada indizamtshina izolo ngobuningi wazo zibalekela impi yomdeni yokulwisana kwabebutho lakwele-Ethiopia labahlamuki besithi Tigray asebesondela esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa. Baveza imibono ehlukeneyo abantu bakwele-Libya ngesinqumo esithethwe yikomishini ebona ngezokhetho elizweni lelo sokwalisa indodana yowayengumongameli walelo lizwe uSaif al-Islam Gaddafi ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe.
Abikwa asekusibanga esiphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqakathekisa ukulwisana legcikwane lengculaza ele-HIV ele-World AIDS Day elimhlaka 1 kumpalakazi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa sokubuyisele emuva kakhulu intuthuko ebisisiba khona eZimbabwe yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kusengezwa ekuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ngesikhathi se-lockdown. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Inhlanganiso ephathisa abaswelayo ngokudla ye-World Food Program ithi yamukele imali eyizigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu, 5.7 million, eyokuqhuba lomsebenzi emadolobheni lemaphandleni. I-World Food Program ithi imali le inikezwe inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, i-USAID, yona esiphathise ngezigidi zamadola ezedlula amachumi amane lanhlanu, $45 million, selokhe umnyaka lo waqalisayo. Isiphathamandla se-USAID eZimbabwe uMnumzana Zeph Simpson utshele intatheli zendaba namhlaukhelelikalizimisele ukuqhubeka kuncedisa abalambayo. Omunye wakhe we-World Food Program unkosikazi Francisca Edelman ugcizelele ukuthi imali le izasetshenziswa kunhlelo eziningi ezigoqela ukulima. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi Angiston Swanda olwela ilungelo loluntu. Lowo umnumzana Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu esixoxelayo ekobulawayo. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi sekuseduzane ukuba iqembu lakhe lithole yonke imiklomelo ngemva kokuba lithole okuqala kumncintiswano wePremier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntandwe sipha lolu daba ndaweni lezinye. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela zikhala ezimathonsi izizalwane zezimbabwe ezihlala kwele Bhilithani ebesezithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus owe-omicron kwele-South Africa. Uhlangothi oluqondiswa ukulotshwa kwemihloliso lezimseki lubika ukuba izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7 form 4 lo-form 6. Abikho asekusibanga esiphezulu amalungiselelo akunanzayo ilanga le-World AIDS Day elikhona mhla ka-1 kumpalakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Sikhuthaza ukuthi let's end ama-pandemics including COVID, HIV, let's end ama-inequalities.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili ethi lanxa inhlelo zabo zike zaphanjanyiswa yi-coronavirus, inani labantu abaphila legciwane le-HIV alikhuphukanga okwethusayo.
Siyathaba njalo ukuthi njengeZimbabwe sesikhwanisile ukuthi simithe ama-2020 targets where we're aiming at 90% of people living with HIV to know their status, and out of those 90% of them to be put on sustainable at bebe virally load suppressed. Silawayo silabantu abadala abangu 82,305 abakuma ARVs, labantwana 3,652. I-prevalence rate yethu siyehlile kobulawayo sesi almost ku 14% isuka ko 18%. So njengebulawayo ngo 2030 njengelizwe eliyanenisileyo ukuqeda i-AIDS.
Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uthi bazabe befundisa ontanga ngendlela zokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-HIV.
NjengeZimbabwe National AIDS Council, silohlangotho olukhangelane lwezemfundo, i-education. Sigxile kakhulu ebantwini abatsha 10 years kusiya ku-24, nabadala nje lapho siyakhuthaza khona ngokufundiswa kokuzigcina kahle, le mfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwendlela zokuvikela umkhuhlane we-HIV ukuba na ungamemetheki. So mhla wosuku lolo sizabe silama tents esiyabe siwafakile, abantu bebuya bezothola izifundo, bethola lezingwalo esiyabe sizinikeza for free. Kungenzakala njalo ukubana sibe nama-services apromota i-family planning esingawanika ngalolo suku. Nxa eza kuba khona sizakwazisa umphakathi.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakobulawayo ophila le-HIV, uthi akusafani lakudala ngoba abantu kakusabethusi kakhulu nxa betholakala bele gciwane.
Ananzelela ukuthi ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo, abantu abaningi babengakwamukeli njalo besala unatha amaphilisi besithi yikulola. Ngokuhamba kwesikhathi siyananzelela ukuthi uhulumende wangenela, abantu bathola i-counseling sekunganeno. Abantu sebebalutshwane abafa ngokuyekela amaphilisi njalo sebekwazi ukuthi ukubanjwa umkhuhlane akutsho ukuthi usufile.
Umcimbi omkhulu kahulumende wokunanza lolu suku uhlelwe ukwenzelwa edolobheni le-Chinoyi ngeviki edluleyo. Uhulumende uphawule indikimba yakwele Zimbabwe yokunanza i-World AIDS Day emcimbini owenzelwe edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ekhethwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba yokunanza lolu suku ithi ending the HIV epidemic, equitable access, everyone's voice. EleZimbabwe lona likhethe indikimba ephansi kwesihloko esithi end pandemics, end inequalities, end
selokhu kwaqhamuka i-COVID-19,
ingcwethi zezempila kahle nenhlala kahle zithi kuvele ubufakazi bokuthi izehlakalo zokuhlukunyezwa ezindlini ziqoke kakhulu ngalesi sikhathi. Lokhu kuphuma ngesikhathi eZimbabwe limanyana namazwe omhlaba wonke ukunanza insuku ezilithumi lasithupha zomkhankaso ukukhuthaza ukuvinjwa kokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Unkosikazi Rosine Ncube oyisikhulumeli sebandla le-Labour Economic Democrats League uchasisa ngenhlupho ezibhekane labesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Iyenze ukuthi i-GBV iyengeze iphansi lonke nje emhlaba wonke jikelele. Ngani? Ngokuthi abantu ba-adive ngalamali i-special e-Africa noma singathi e-Zimbabwe. Ngokuthi abantu abalamali, abantu abaningi bayaziyenzela imisebenzi yawo, abaqhatshwanga, bayaziyenzela bodwa. Ngesikhathi se-COVID-19 umuntu wonke kade esezindlini kade kungela akade thenga, khonokho kwenza ukuthi i-gender-based violence iyande ezindlini.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena okhokhela ibandla le-People's Democratic Party esithi omama bayancindezelwa kakubi ngalesi sikhathi.
Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 indawo zokuthakazelela sezivaliwe kumbe sokulama-curfew lokuthi abantu bangahambi-hambi. So abantu abaningi sebetshone ezindlini behlezi lemuli zabo. Khona lokho kubangela ukuthi abanye abantu abaluthwa ukuzonda, abanye abantu kabaluthwa ukuba frustrated ngendaba yokuthi kebenelisi ukuzihambela bekhululekile endaweni lapho abahlala behamba khona.
Igqwetha unkosikazi Lusitshiwasa uthe ukuswelakala kwemali eneleyo yokuzinakekela ngeyinye yembangela yokuhluphana ezindlini.
Economic abuse is listed as a form of domestic violence in the Domestic Violence Act of Zimbabwe. However, it is also a major driver of physical abuse where
ukuhlukuluzwa kwezomthetho kuyabalwa njengeyinye yezindlela zokuhlukuluzwa kumthetho we-GBV. Kwenza ukuba omama behlukunyezwe, obaba nxa besehluleka ukuthola imali bagcina betshaya omama.
Ummeli wephumula edayele ephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uveze ukuba kumele omama bebambane ukulwisana lodubo lolu.
Sithi thina bomama lamantombazana asibambane nini? Singavumi ukudlengula, singavumi ukwenziswa izinto ezisikhipha izithunzi zethu.
Ingcitshi zezenhlalakahle kaZulu zithi omama batshona labo baba ezindlini ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown okwenza bahlukuluzane labemuli. Ziqhubeke zisithi kumele kwenziwe okuningi ukuze ukuhlukumezwa kwabomama lamantombazana ngesikhathi se-COVID-19 ulungisiswe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukhasi layo ithi umama oyedwa phakathi kwabathathu uyahlukunyezwa ngumkakhe nsuku zonke. Bathi ukuhlukunyezwa kwabomama lamantombazana yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.